Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 11 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje baphose bafike kukhulu abantu ababanje umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo.
Siyamangala njalo sididekile ukuthi sebephindele emuva ngenxa yani.
Izithunywa zikamongameli wele South Africa ebezise Harare izolo ziphenduke zingahlangananga lapha amabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo okuyinto ecunule abanengi.
Akusoze kube lenguquko ukukhuluma kaguquli lutho kulaba bantu ababusayo.
Umanyano we-African Union uthi uhulumende weZimbabwe kumele achiyane lokuhlukuluza abantu kanye lokwephula amalungelo abo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi baphose bangene kukhulu 99 abantu ababanje umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo. Abangamachumi phose ayisikhombisa 68 babantu laba ngabathole umkhuhlane lo eZimbabwe, kuthi abangamachumi amathathu lane bavelelawo kwele South Africa. Kulaba ngamachumi phose ayisishiyangalolunye 87 abasindileyo. Lokhu kukhuphule inani labantu asebephephile kumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe laya ku-1,524. Asebebanjwe lomkhuhlane elizweni lonke selokhu waqhamukayo sebengu-4,748. Asebefile balikhululane. Ezwekazi le-Afrika, umanyano we-African Union uthi umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-23,278 njalo wahlasela abangu-1,048,600. Umphathintambo kahulumende obona ngendaba zabesifazana lamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumeli njalo wenkayi North yedale lephalamende uthi umkhuhlane lo uyamemetheka kakhulu eZimbabwe ngoba kulabanye abantu abalokhu bengathembi ukuthi ukhona.
Abanye abantu sebengazisisi ukuthi iCOVID ikhona njalo iyabulala, ikakhulu emakhaya. Abantu lokhu becabanga ukuthi iCOVID ngemzini edorobheni, wozathola ukuthi kade ihanje kakhulu edorobheni. Kade sikhapha kusiyale emakhaya and uzathola ukuthi abantu abaningi emakhaya siyacela sibili ukuthi bazwisise ukuthi bageze izandla, benze i-social distancing, njalo basanitize lapha bengelasanitize khona ukugeza izandla. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi ukusalele emzini wakho. Abanye lokhu behamba besiya ematshwaleni, abanye lokhu behamba besiya bevakasha namathetha abanye bebuthane abantu bethu abaningi. Emakhaya ikakhulu emadebeleni enorth isingenile lapho futhi ngenkayi isingenile. So abantu noma ubatshela ukuthi hhayi hlalani ezindlini ligeze izandla lingaze lahlangana labantu lingaze labuthana lingajawulani. Abazwisisi babona ngani ngokwabanye kubona abanayo.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni ngumphathintambo obona ngezabesifazana lamabhizimusi amancane njalo umela inkayi North edale lephalamende. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Direct from Washington. Iqula likamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ebelise Zimbabwe izolo lilande ukuzephenya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende libuyelile lingahlangananga labamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo lanxanje belihlele ukuhlangana labo. Abasiki bebunda bathi iqula leli livinjwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Iqula leli ebelikhokhelwa ngunkosikazi Baleka Mbete lomnumzana Sydney Mufamadi belithembise ukuhlangana labamabandla aqoqela ele-MDC Alliance lele-MDCT ukuze lithole imibono yabo ngokwenzakalayo elizweni. Kodwa lihlangane lomongameli Mnangagwa kuphela laselixolisa kwabamabandla aphikisayo ukuthi kalisoze libe lisahlangana labo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ebhala enkundleni yeTwitter uthe akula lutho olubi ngalokhu. Umongameli Mnangagwa ubikwa itshele uMbete loMufamadi ukuthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo ngakho bekungela sidingo sokuthi bahlangane labamabandla aphikisayo. Le yinto esolwe kakhulu yi-MDC Alliance. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sitshone silindile kusuka ngo-10 o'clock kwaze kwafika ama-4 o'clock ngoba babe sinxusile ukuthi sizahlangana labo bezwe ukuthi kanti izinto ezihluphayo eZimbabwe kuyini laba abathunywe ngu-President Ramaphosa owe-South Africa. Ngokusweleka kwenhlanhla siyamangala njalo sididekile ukuthi sebephindele emuva ngenxa yani. Thina njengoba singabantu esifundileyo ezepolitics sikubona kumhlophe ukuthi uPresident Mnangagwa unqabile walile ukuthi bekhulume lathi njalo bayaphika bona ukuthi akula corruption, akula kuthunjwa kwabantu, akula kubotshwa kwabantu mahlayana. Yikho ke akusimangalisi lokho ngabantu abafihla iqiniso abafuni ukumbula amakhwapha ngabafowabo. Yikho ke ukubuyela kwabemuva bengakakhulumilani lathi kutshengisa ukuthi iZANU kayisathembi iSADC, ayisathembi iSouth Africa, ayisathembi iAfrican Union ngenxa yokuthi uRamaphosa nguyothungamelayo iSADC kwamanje. Njalo lokhu kutshengisa ukuthi abafuni ukukhulumisana labanye abantu okuthiwa idialogue, bafuna ukuvuthuza ama-opposition bawacede bathi du, bathi sebephelile sebeza babiza sebebuya besubela imsila phansi njengalokho abakwenza iqhawe elikhulu uJoshua Nkomo ngama-1983 kwaze kwafika 97.
Kuyini eliza kwenza pho njengebandla?
Sizabe lokhu sikhankasa sitshela ilizwe jikelele iSouth Africa leSADC kakhulu ukuthi iZimbabwe ime manzonzo. Akulalutho esingalukhuluma kangaka amacabethu asoze siwatshele bona, kodwa iqiniso thina sime ngokuthula. We are non-violent party, udlame asilifuni. Siyabelokhu sikhankasa silandela lokho okulotshwe yi-constitution yokuthi abantu bale malungelo okudemonstrate, bale malungelo okukhuluma, bale malungelo okucebisana, bale malungelo okuhlangana, njalo bale malungelo okupetitiona, okuhlangana labantu bonke lokuthi bapetitione iParliament le-executive ekhona. Sizakwenza konke lokho okusesekelweni sombuso ekutshengisa ukuthi thina we are non-violent party.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lesikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phukeni. Yena othi akubahluphi ukuthi iqula likamongameli Ramaphosa alisahlangananga labo. Sibuze umnumzana Phukeni ukuthi kungani besithi bayasuthiseka ngokuhlangana kwaleli qula lomongameli Mnangagwa, bona beli bandla eliphikisayo.
Ukuthi abasakwazanga ukusibona, hayi akutsho lutho lokho. Kutho ukuthi-ke lokho abakutholileyo bekhuluma noprezidenti uMnangagwa babonile ukuthi kuzomnceda uprezidenti uRamaphosa ukuthi mayesesiya phambili ayenze kanjani. Uzokwazi ukuthi abatshonga ukuthi abasaphindi bathe basaya eSouth Africa ukuthi bayehambisa umbiko kubaba uRamaphosa. Bazothi uma sebesuka eSouth Africa umongameli uRamaphosa sebemtshela lokho abamtshela khona, ebesebathuma bhegi bezela besebeyahlangana nathi. Hhayi, siyasuthiseka ngokuba njengoba bekuzikhuluma nje lezi nkokheli zombili, kukhona okumele kuphume. Uzokhumbula ukuthi ngo-2008 ubaba uMbeki engumongameli weSouth Africa wakhulumisana noMgabe engumongameli weZimbabwe, kwaphuma lokho esikubiza sithi GNU, kwadliwa nje elizweni kwaba ngcono. So angazi ukuthi kulezi nkulumo kuzophumana, kodwa siyathemba ukuthi udubo lweZimbabwe bazolufakela izibuko ngempela, balubuke kahle, bakwazi ukuthi baluxazulule kuphume into ezoyenza abantu bakithi bahlale ngokuthula kube nenhlala kahle elizweni.
Udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lithini ngalo njenge-MDCT? Ngoba sesike sabona abanye abathi bathunjwa baphenduka betshayiwe balimala kakubi. Abafana lo Muchehiwa umzukulu kaMduduzi Mathuthu kanye lo Noxolo umzukulu kaMzaca.
Le ndaba oyivezayo ibuhlungu kithi kakhulu. NgiseHarare nje, kodwa into engiyaziyo ukuthi uma ngifika kobulawayo kakhulukazi umzukulu kaMzaca, ngoba bakhona basondelane laye engibaziyo, sengikhulume nabo ngathi ngiyafisa ukuthi ngiyambona lo ntombazana ngikhulumisane naye ngimthembise indaba yakhe iphezulu. Uzokwazi-ke ukuthi okunye siyi-opposition thini, singakhuluma sikhulume sikhulume kodwa akukho nto engenzeka. So siyavuma ngempela akumelanga ngabe kuyenzeka elizweni. Sikhathazekile ukuthi lezi nswelaboya ezenza kanje i-government ayizibambi indaba yamalungelo abantu. Kubi, kukhona osekudinga ukuthi ngabe kuyenzakala njengamanje.
Umnumzana Khaliphani Phukeni, isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixhume njalo isiphathamandla sebandla leZANU-PF eNgilandi, umnumzana Masimba Mabaza. Yena othi uMnangagwa walile ukuthi iqula leli lihlangane labamabandla aphikisayo yena engekho, ngoba bebezaqamba amanga ngokwenzakalayo elizweni.
The position here it's very clear. The president had said if the envoy is to meet anybody, they must have a joint meeting so that nobody can lie, nobody. We need a position where the president presents the situation, the envoy presents the situation.
Udaba lolu lucacile nje umongameli uthe nxa izithunywa zikaRamaphosa sifuna ukuhlangana labanye, kumele kube ngumhlangano ogoqela yena ukuze kungabi labanye abaqamba amanga. Ngomunye okhona umongameli uthe kulungile ukuthi izithunywa ziyehlangana labantu beZimbabwe makhaza, hathi abantu abasemahofisini ngoba belakho ukuqamba amanga. Ngakho ukuze kuphume iqiniso ngokwenzakalayo, kumele iqula leli lihlangane lomongameli welizwe zulu. I-MDC Alliance ayingabi libandla lezombusazwe elipheleleyo. I-MDCT layo isaphathekile ngodaba lwayo lwe-Congress. Abakhalazayo ayisibo be-MDC Alliance kumba be-MDCT, ngabenhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli uthe kulungile ukuthi iqula likaRamaphosa lihlangane labenhlanganiso lezi, kodwa udube ukuthi asingeke sivumele iqula leli ukuthi lihlangane labantu abasekela amabandla aphikisayo bebodwa.
Without anybody being there, because we need to, if there is a problem, why don't we have to have it clearly done, everybody looking at it and deal with it.
Umnumzana Masimba Mabaza ngowebandla leZANU-PF.
Yebo yebo yebo.
Mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe 3 Connection lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lwesimo somnotho kanye lezombusazwe elizweni. Kukhona okungenziwa ngabatsha na ukuthuthukisa ilizwe. Mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo 3 Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hobe.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kungamanga ukuthi uhulumende wakhe wephula amalungelo oluntu, umanyano we-African Union izolo wethule umbiko usithi ukhathazekile kakhulu ngokuhlukuluzwa kwabantu okubikwa kusenzakala eZimbabwe. Ngokunjalo umanyano lo ukudaze uMnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo awalondoloze. I-African Union ithe njalo izimisele ukusebenza leZimbabwe ekuthuthukiseni umbuso okhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
I-African Union kayiqalisa ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe. Ukukhuluma izakhuluma iphinde ikhulume ihlale ikhuluma, akusoze kube lenguquko. Ukukhuluma kaguquli lutho kulabo abantu ababusayo. Abekho esimeni sokulalela, abekho esimeni sokuhlonipha imbono yabantu beZimbabwe, abekho esimeni sokuhlonipha imbono vela kwamanye amazwe. Kulula vele ukuthi bazathi i-African Union lo okhulumileyo usethunywe ngabelungu baphetsheya. Ngakho ke akula nguquko ezaba khona ngemva kokukhuluma lo. Kodwa kuhle ukuthi ikhulume i-African Union izigeze ukuthi yona ihambisana lamalungelo abantu, ihambisana nombuso wentando yabantu, ihambisana nokuhlonishwa kwamalungelo kaZulu lesisekelo sombuso wabantu i-constitution. Nxa iyenze kanjalo izigezele yona sokuya salela iZimbabwe. Kodwa abantu beZimbabwe vela soze bakhululwe i-African Union kumbe United Nations kumbe EU kumbe South Africa kumbe SADC, bazazikhulula bona. Mhlazana bezakwazi khona lokho bazakhululeka. Kodwa nxa besabheka ukuthi inkululeko izavela kwamanye amazwe, kusezaqhubeka kuze kube phakade lokho esikikho.
I-African Union ithi njalo izimisele ukusebenza loZulu weZimbabwe kugxiliswe impande zombuso okhululekileyo esingathi i-democracy. Uthini ngalokho?
Kuhle ukuzimisela kwayo ukufisa ukuthi ngabe kuba lo mbuso wentando yabantu. Kodwa kayila asiyazi ngalokho. Nxa ukhangele i-African continent, izwekazi le-Africa lonke ngokuphelela, kule mibuso eminenge emibi, iminenge emibi kule qondileyo. Ngakho ke umuntu okhangele izwekazi nxa ekutshela ukuthi uzancedisa ukuthi kube lo mbuso okhululekileyo, ingayiphi indlela abantu abayibo? Ungakhangela osisi le Egypt uzwe efika ekhoneni labo mali wehle uze ngapha kubo Uganda. Yonke indawo umbuso wakhona ngontando kayiphikiswa, bahlukumeza amalungelo abantu. Ngakho i-African Union kuzamele kubheke konke kuhlanganisile, ingakuthathi nga-1-1-1-1 kusiza. Hayi, isifiso sihle kodwa kasikaboni ukuthi izakwenza ngayiphi indlela khona lokho.
Ibandla le-MDC Alliance lithi lalisiwe ukuhlangana lezithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa, okubangele ukuthi izithunywa lezi ziphenduke zihlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa kuphela izolo. Uthini ngalokho?
Nxa bengasabavumelanga ukuthi bahlangane labanye abeqembu eliphikisayo be-MDC, kuyabe kuwukuthi babavula amehlo. Nxa kade besiza becimezile kuleli lizwe, uzakhumbula ikhosathu yake yaphenduka e-airport umgabe wayitshova emuva. Nxa usiza lapha ulanda abantu abangahloniphiyo, kumele ukwazi khona lokho. Aso bantu oza kubo njengomkhwenyana ngenhlonipho yonke ongayithola ebantwini. Kumele uze uhlomile, ucacile ukuthi mnumzana nxa ungavumi lokhu siyakwenza kanje, siyakujezisa ngalindlela uze uvume ukuhlonipha amalungelo abantu. Nxa besiza nje bengabantu abakhokhozelayo, abantu abakhokhobayo, abantu abadondolozelayo, abantu abadiniweyo, lapha vele bazaphenduka kaningi lakaningi. Kodwa ke kuhle kuyabavezela eSouth Africa nxa kuliqiniso ukuthi akudlalwe eZimbabwe. Kumele uqinise, sibuswa ngabantu abangalunganga, kumele ke bakuhlangane bahlakaniphele baqinise izandla baqinise ingqondo lokuhlakanipha.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi izakhamizi zeCowdery Park kobulawayo ezahlaliswa phansi kohlelo lukahulumende olwehlalani kuhle ziphakathi kokulwisana lekhansili ngokuzibhadalisa imali yokulahla ingcekeza yezambuzi zona zingelalo lolo hlelo ezindlini. Inkundla inye ibika njalo ukuthi uhlelo lwe-COVID-19 olokuphekela uZulu we-Victoria Falls olambayo ukudla soluqelisiwe ukuze lufinyelele abantwana abazinkulungwane ezinhlanu. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonanga sakazibosa 27 ibizo lamuntu odlala Ndlovu ngokubuye mbuye enkaya egonye ngokuhlalahlala lapha egoli kwamanje. So mina into engizama ukuyikhuluma kwasakazibosa Studio 7 yilena ukuthi iZimbabwe into eyenzakalayo kithi ekhaya ibuhlungu kakhulu ngoba manje abantu basebenzi basuka eZimbabwe lena bezozama ukuthi bezothenga ngapha ukudula kwezinto zeZimbabwe besiyathenga emesina lapha amasotsha eSouth Africa kwezinye isikhathi naye angenizwelo zabantu bazwele bebengene behamba bezithenga bethi mabile khama amasotsha eZimbabwe bathathele ngoba nawo balamba labantu kodwa bakubona ukuthi isizathu singa kodwa ngenxa yokuthi uyabusa emsebenzini njalo umbuso uphethwe isandla esiqinile esilolunya esombhuqazwe vele sizohlala sihlupheka until izane ziphume yonke iphele. Kodwa uma ungazange kwenzeke lokho asuze safa sasakhululeka vele njengoba sasizalwa singanankululeko namanje sikazikhululeka. Umuntu ozelwe ngo-8 uzofika manje angeke azatsho ukuthi unayo inkululeko.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Singathi into ekhona ngale crisis eseZimbabwe kwamanje ngibona i-AU onguye ubaba uRamaphosa ne-United Nations i-crisis lesivele ebudeni kakhulu okokuthi ibhodo leli lapho eselikhona elibhoyila ngayo indlela elibhoyila ngayo eZimbabwe nasebantwaneni baseZimbabwe abathola ukuhlukumeza okukhulu ngalo government okhona kwamanje. Ngibona kwesinye isikhathi maba ngahamba ngonyawo lonwabo kuza konakala kuzochitheka izichebo ngoba abantu bazothatha umthetho bawufaka ezandleni zabo. Okwamanje mangibhekile ngesituation ekho sisele kancane nje ukuthi abantu bathathe umthetho bawufaka ezandleni zabo. So okuzenza ukuthi kube yinkinga ezohlupha the whole Southern Africa because of that country mase ifike kusituation yokuthi isisesituation yeso ukuthi asalawuleke kuzoba inkinga enkulu kakhulu. Igama lami ngosikhumbuzo Moyo lami eJohannesburg eSouth Africa.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Kufe abantu abalitshumi kwele Ethiopia izolo kulandela ukulwisana okube khona phakathi kwamapolisa labantu bohlobo lwesiholaita ekade betshengisela besithi bafuna isabelo sabo sizivuse. kwele Somalia kona amapolisa abulale amabhantinti ayisithupha ngesikhathi ezama ukunqaba umvukela wezibotshwa kwelinye ijele esikodlweni esikhulu iMogadishu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kusehlakalo esingavamanga, uMongameli Donald Trump uqunyiswe umbiko wakhe abewethulela intathelizindaba ngabalinda isigodlo sakhe izolo bamthatha baphuma laye bachiya intathelizindaba zimangele ukuthi kuyini obekusenzakala. Uqede imizuzu embalwa uTrump wasephenduka ekhuluma ukuthi ubevikelwa ngokudutshulwa komunye umuntu phandle kwesigodlo sakhe. Umuntu lo ubikwa ubehlomile njalo udutshulwe ngamapholisa wasegijinyiselwa esibhedlela. Akukazakali ukuthi ubejongeni lokuthi udutshulwe sokutheni. Kolunye njalo udaba olwehlukileyo, abebandla eliphikisayo lamademokrats balokhu bemelele ozancintisa kukhetho lukamongameli ebamele umnumzana Joe Biden ukuthi akhethe ozakuba ngumsekeli wakhe. UBiden sowazisa ukuthi uzakhetha umuntu wesifazana. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio, umnumzana Tim Moringai.
Ye, sesibona ngathi sesifika ngane ekugcineni, sesibona ukuthi umnumzana Biden uzakhetha owesifazi owesilungu mbeni womuntu omnyama, into eqakathekileyo for the rights le movement zabantu besifazi all over the world in the most powerful country iAmelika. Bona ukuthi bekukhethwa omama ombeni abasifazi abaningi abaqualified. Sibona silomunye waye ku-administration yabo Biden labo Obama, uBrice lo Kamala Harris waye ngu-attorney general eCalifornia, lo mama uKaren Bass owe ama-house representative. So sibona ngathiwa i-field yangkhona igcwele abantu abaqualified ukuthi anything ongayenzakala kumnumzana Biden bayakwanisa ukuthi baqhubeke ngomsebenzi bona babe ngupresident isikhathi soneso.
Umbona ekhetha owesifazana omhlophe yini kumbe onsundu njengokufisa kwabanye?
So mina ukubona kwami akulankinga ukuthi umuntu okhethwayo ngomuntu omnyama or ngowesilungu, but bekuqakathekile in the dispensation esikhona kathesi ukuthi lakho banike umuntu wesifazana nomnyama ukuthi kuncedise ama-relations abantu besikhiwa labantu abantu abamnyama, ngoba sibona iBlack Lives Matter kathesi ivumbuluza ama structures lama beliefs ayekhona for years and years. So kungaba lo muntu wesifazane omuntu omnyama, sizajabula, but ozakhethwa sizathi hayi, kuqakathekile ukuthi babe le strong team.
Ngokubona kwakho ubona ngani uzakhetha bani?
Mina engifisela ukuthi abe khona, I think ngasekho ku-consideration wayengumeya we-Atlanta uKeisha Lance Bottoms.
Umnumzana Tim Moringai, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Ukuzigqiba ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lwezempilakahle luthi bangu-99 abantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Izithunywa zikamongameli wele South Africa ebeziseHarare ziphenduke zingahlangananga labamabandla aphikisayo, okuyinto ecunule abanengi. Umanyano we-African Union uthi uhulumende weZimbabwe kumele achiyane lokuhlukuluza abantu lokwephula amalungelo abo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asiveni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.